masi sizwa kuthiwa khona uthi yena hayi ivunyelwe endleleni yokusebenza kwamadokotela ukuthi idokotela yakwanisa ukuthi engakayenzi umsebenzi ebese sithinikanini imali engaka. Kodwa nje umbuzo okade ulokhu ubhoda ngaphakathina kwelizwe ngokuthi kanti kungenzakala njani ukuthi i-Premier Service Medical Aid Society yona esele igcele isikweleti umzimba wonke, nezisebenzi nezisebenzi zisiluma kanje kazikahuli. Zinama-salary arrears for South Africa kuma-3, 4, 5 months. Kutholakala njani ukuthi onguye ongumkhokheli okhangele ngokusebenza kwale i-medical society etholakala siyathiwa imali eningi ukwedlula imali yake isebenzele. So yikho okukhona, yikho okukhulunywa ngakho ephaliyamende. Leyo motion isingenile ephaliyamende sesiqalisile ukukhuluma ngayo, ayikaphuthi, ayikapheli. Sizakhona siyakontinua, siyaqhubekela phambili ngeviki ezayo sikhuluma ngayo. Kodwa ngingatsho nje ngamafitshane Chris ukuthi esikukhangeleleyo ukuthi okwakhathesi uDavid Parreira ulokhu engani inkomo yomdala, ukhulunyelwa ngabanye simuzwa ngokuthi emaphepheni yena uthi asikahlangani naye njengephaliyamende, ukhangelele ukuthi njengaphaliyamende uzabuya ebuye ezokutsho ukuthi yena ubona ngani lokho akwenzayo ulungile yini kumbe kakulunganga.
Nanto udaba mfundisi Sibanda, abantu bayadubeka, izisebenzi ziyadubeka, kodwa nangu umphathi ntambo seziphe imali eningi kangaka.
Impi yabantu, impilo zabantu abaningi zibambe khonapho. So-ke kodwa-ke kasingaze sathi uParreira nguye yedwa. Ngifisa ukuthi ngabe umnumzana uHonorable uSibanda labanye bakhe ephalamende bayalandelela vele kungumkhuhlane okhona eZimbabwe. Singakhangela la kumapalasetal o-railways sizathola ukuthi vele yinto ekhona. Lo ube nomnyama ngoba yena usuke wabanjwa. So-ke esike kungumsenhle kakhulu le enziwa yiphalamende ukuthi ba-investigate njalo bathonisise ama-executive enze njalo, ngoba kungumlandi wephalamende ukubamba i-executive to account. Kodwa-ke sithemba ukuthi abasoze babhulokhwe, ngoba siyakwazi ukuthi imotion le imuve ngumnumzana u-Honorable u-Eddie Cross, wasekelwa ngu-Honorable uMaridadi njengokutsho kukamnumzana u-Honorable uMadibeko. Kodwa-ke engithi engikhangeleleyo ukuthi lama-members of parliament abakuzanupf baza kusekela-ke le motion nakuze labo amaminista kakusiye Parreira yedwa kulo saramba layo uphakathi, abantu laba bajeziswe.
Ya mnumzana Madubeko, nanti udaba lapha, abezanupf bona bazasekela na ngokubona kwakho i-motion le?
Ngokubona kwami ngendlela abatshengise ngayo lokhu i-motion le ingeniswe ephaliyamende, kungitshengisa ukuthi bangani bavumelana nathi ukuthi lokhu okwenziweyo kakulunganga. Ngoba nathi sinje singamalunga ephaliyamende silatshwa khona ngale Premier Service Medical Aid Society nezimuli zethu. Uma sihamba kuyakhanya ukuthi hhayi ibhizinisi kayisekho, akusamanga kude kulento ezingalunganga. Nezisebenzi zakhona nabodokotela bakhona uma besiya ku-athenda batshengisa ukuthi hhayi laba bantu kukhanya ngani ngabantu abacela ukufola inyanga ezintathu ezine ezidlileyo. So nathi sihlangana lakho kungenani ukuthi ngowezanu kumbe ngwayiphi iphathi. So okwakhathesi indlela abathengise ngayo ama-members of parliament awazanu ngawokuthi kungani bazafikela.